Kubikwa ukuba uhola ugatsha lwe-local government and public works umnumzana Daniel Garwe kahambelani lokwenziwa ngusodolobho umnumzana Prince Moyo owamisa uDube umsebenzi esithi wenza ubukhohlakali. Indaba yenkohlakalo le yadungwa ngumoya mhlakathi uMpalakazi. Umoyo wamisa uDube umsebenzi emethesa icala lokuthengisa umhlabathi ngendlela ezingaqondanga ukupha ithenda kwinkampani ye-Cascade Engineering Consultations lokunye okuthiwa kwakungekho emthethweni. Kwathi mhlaka 6 uGarwe walobela umoyo incwadi ukuba agenqule lesi sinqumo uDube yabuyele emsebenzini ethi sifiphaza isifiso lamalungelo ezakhamizi. Kwathi njalo mhlaka 11 umoyo waphendula uGarwe ethi yiso isinqumo esathathwa izakhamizi ezamthumayo. Kusukela lapho akusabanga lokuphumula ngoba amakhansila izisebenzi kanye loDube sebebizwe kabili eHarare ngugarwe ngodaba lolu. Ngapho izakhamizi lazo zisenza imihlangano yokuba uDube engabuyela bazaphuma ijumo bayetshengisela ekhansilini. Izolo inhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association kumbe iVifakora leWange District Residents Association ziqhube umhlangano yeChinotimba Wall lapho ababikele izakhamizi ukuba udaba lolu selu phanyeka ezandleni zabomthetho. UDube kwakufuze abiselwe emsebenzini ngolwesibili kwehlula. Namuhla kwehlule njalo ngokuchaza kukamnumzana Trimondolo olilunga leVifakora esithi usodolobho umnumzana Prince Moyo kabuyanga emhlanganweni lo.
Abasaxoxanga ngakho bathe umuntu ongabe elengcazelo ongabe understander elolwazi ngendaba eka town clerk ngusodolobho umeya obengekho lamhlanje, so kwathiwa hayi lapha azaba khona yena, yikho maybe asebengadiscuss.
UNdolo uthi kulandela uphenyo olwenziwa ngabe Commission of Inquiry bathole ubufakazi bokuba uDube unakanelwa ukuba ulamacala edlula la awetheswayo, njalo abakukhangeleleyo yokuba uDube abotshiswe.
Kuyasimangaza kakhulu ukuthi uminister wahlupha kangaka kulokuhlukumezana kakhulu. Ama-councillors ngathi amaningi sehlukumezwa kakhulu kunye even legqwetha lekhansilini lalo liyahlukumezwa. So kulokuhlukumezana abantu sebephila under ama-threat.
Izakhamizi lazo zibophe findo linye. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Norris Nyathi uphawule okufanayo emhlanganweni wayizolo.
Uminista akangasethuseli. Nxa kukhona obhala ebhale ukuthi Norris Nyathi former deputy mayor before uthi uyawucela force uzohlanganela izakhamizi ngoba into eyenzayo is unlawful. Uminister cannot detect on what Victoria Falls should do. Yithi silama problems ku ground. Ngabantu abami abasweli impuphu, ngabantu abami abasweli isawuli. Ukuthi ngincedwa ngubani, ngincedeka kanjani? Kangihambe eHarare, ngihamba kumakhelwane omoseduzane.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Christopher Ndiweni laye ube mumethe angemnandi.
Ama councillors la ayithethwa yini? Ngizemvume ukuba xotsha. Same thing applies to uRoni or whoever. You are allowed to fire him whoever stays in the local authority because you are the people that are electing people. You are the electorate. Why are you sitting down and not doing anything, standing up to fight for your rights?
Owesifazane ozethule ngokuba ngunakaBoni uthi yena wavivinywa ngendaba le ethi kahambe uDube.
Abantu singabi ngamakwazi. Uzalungiselwa ngubani indaba yakho? Lokhana kuthiwa umuntu uyaqutshwa, uyaqutshwa kodwa hamba ndenzelela ubani? Umfana wami uDube. Ukuthi amalengulana wathengelwa yi-Women's Voice sikutshethe uzabhajulwa usukhishwa njengomgqabi esihlalweni.
Emaphethelweni omhlangano lo ngalizwi linye izakhamizi zivumelane ukuyatshengisela ekhansilini funa uDube abiselwe emsebenzini abeZimbabwe Anti-Corruption Commission, amapholisa kanye labe Commission of Inquiry bengakagqibi uphenyo abaphezu kwalo ngenkohlakalo yonke nje okuthiwa yenzakala edolobheni leli okugoqela lamakhansila kanye labanye abaholi bengatsha zekhansili. Imizamo yokuxhumana losodolobho umoyo kanye loDube iyehlula ngoba bengaphendula ngaphenduli imbuzo besithi kabakhululekanga ukungenela lindaba. Isikhulumeli sezakho unkosazana Smiso Mlevu uphendule imbuzo esimthumele yona enkundleni yokuxhumana eWhatsApp esithi basahlolisisa udaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abahlamini.